VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 30 kumpalakazi 2019 musithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje
lapha eMathebeleni ukuthi sithi akula bukhokheli siyabe sikhuluma nje akula bukhokheli lizwe lonke uqalela phezulu kona ngalesigodlweni uyehla kusiya phansi ngoba ngasikhuluma ngobukhokheli sasikhuluma ngomuntu omela abantu abantu esilabo basezikhundleni kuphela kodwa bakhangele ukuthi basuthise izimuli zabo
abantu abanenge ezigabeni zeMathebeleni bathi sebelahlekelwe lithemba lokuthi bazathola inkokheli elohlonze kwezombusazwe edabuka kulesi sigaba selizwe.
Enhlelweni zokulungisa umgwaqo kusiphambanise kakhulu enhlelweni zokuhlanjwa kwamanzi kusiphambanise kakhulu enhlelweni zokuthwalwa kwezibi ngathi ngakhangela yonke izinto ezidilivari into yamafutha isiphambanise kakhulu kwasuka kwaba yukuthi ngokuswelakala kwenhlanhla izulu langabi khona.
Umeya wedolobho lakobulawayo uCouncillor Solomon Mguni uthi umnyaka lo ka-2019 esiwugqiba ubulukhuni kakhulu kuzakhamizi. Ngesikhathini engililinde ukwamukela umnyaka omutsha ka-2020, abanye beZimbabwe kweleBotswana bathi akuthembisi kangako ukuthi umnyaka omutsha uzabalethela inguquko. Zonke lezi ndaba lezinye lisasizwa kuwona lo msakazo. Abantu abanenge ezigabeni zeMathebeleland bathi sebelahlekelwe lithemba lokuthola inkokheli yelohlonzi kwezombusazwe edabuka kulesi sigaba selizwe ngoba ekhona okwamanje uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulumo yokuthandabuza obukhokheli bebandla leZANU-PF leliphikisayo ele-MDC ludaba egudwini kwabanengi abadabuka emkhonweni waseMandebeleni. Abanye bethi zikhona inkokheli eMathebeleland kodwa abanye bethi izwe ngokwalo alila nkokheli eziqotho. Umnumzana Obert Ndlovu isakhamuzi senketha uthi inkokheli zikhona kodwa ziyethuswa umkhokheli okhona khathesi elizweni.
Inkokheli zeMandebeleni zikhona ziningi kakhulu kodwa ubugwalo sobukhona lapha ngenxa yomumo wenalo ngenxa yenkokheli yethu le ephezulu nale yabathi ngu-ED enini lanini yabaqedayo yabaqeda khathesi nanku ulwisane lomfana kaNdiweni uChief sebesesaba ukuthi bephumele egcekeni.
Umnumzana Morgan Shumba isakhamuzi sakobulawayo yena uthi abantu abaphiwa amathuba alinganayo.
Abakaphiwa ithuba abantu besiNdebeleni ukuba bephathi. Aluba kuyavuma kube le temu okunga-introduce ukuthi hayi setheni ithemu leya sike sipheni abamashona enye ithemu sike sipha abantu besiNdebeleni kulapho ekade sizavuma ukuthi hayi ngempela kula bantu abanjalo eMandebeleni kathesi asingeke sikhomente because abakaphiwa lelo thuba.
Uqhubeke ethi umbuso wezabelo uzaveza ukuba ubukhokheli bukhona.
Abavulelwa amathuba amahle eMathebeleland labo beziphathele indawo yabo kulapho abazabona khona i-leadership. For now we cannot asingeke sikhomente ngalokho.
Osakhulayo wakobulawayo umnumzana Zibusiso Mkhwananzi uthi zikhona inkokheli eMandebeleni labo abathi azikho bayaphosisa.
EmaNdebeleni khona inkokheli engabuse eZimbabwe. Lokho kukhulunywa ngabantu ukuthi eMandebeleni akusela nkokheli engabuse eZimbabwe. Zinkulumo zabantu njengoba ilizwe lile democratic space abantu bavunyelwa ukuthi bakhuluma bakufunayo. Kodwa lo othe eMandebeleni akula nkokheli hayi uyaphosisa ngombono wakhe. EmaNdebeleni inkokheli zigcwele. Njalo mina ngiyinye yakhona inkokheli enza ukuthi ilizwe lile leZimbabwe.
Umnumzana Thomas Sithole olwela amalungelo oluntu uthi ubukhokheli buvele abo ko ezweni jikelele.
Mina ngibona ngani uma sithi kabukhe eMathebeleland siyabe singakhulumi iqiniso ngoba uma sikhangele ilizwe lethu nje jikelele kukhanya ngani vele ubukhokheli kabukho. Ngikusho ngenxa yokuthi khathesi lapha esesikhona njengelizwe akula okuhambayo konke kubuyele emuva. So utshengisa khona ukuthi ubukhokheli yiyo into engekho.
Umnumzana Mandla Chuma, esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, uvumelane loSithole.
Lapha eMathebeleni ukuthi sithi akula bukhokheli, siyabe sikhuluma nje akula bukhokheli lizwe lonke. Uqalela phezulu khona ngalesigodlweni uyehla kusiya phansi, ngoba ngasikhuluma ngobukhokheli sabe sikhuluma ngomuntu omela abantu. Abantu esilabo basezikhundleni kuphela, kodwa bakhangele ukuthi basuthise izimuli zabo.
Ukubhubha kukadokotela Dumiso Dabengwa kubika kuchiye isikhala esikhulu sobukhokheli ezweni, kodwa abanye bathi inkokheli zikhona kodwa aziphiwa amathuba aqotho okuba babonise ubukhokheli babo lokukhalipha. UNduna Felix Nhlanhla yamangwendiweni ubikwa eyiyo inkokheli yomdabu ekhona okwamanje emela abantu, bethi abanye bahlehlela emuva besesaba umbuso okhona ezweni. Izolo ekhuluma ekoBulawayo ngensonto yomthandazo ezweni, umongameli Emerson Qambutso Mnangagwa ucele uZulu lenkokheli yonke ezweni ukuba bakhulekele ilizwe. Kodwa iningi labantu lisola umbuso wakhe, bethi awuvezi ubukhokheli obuqotho ngenxa yembali yakhe yayizolo, ikakhulu ukuphatheka kwakhe kumbhuqazo weGugurawundi angafuni ukukhuluma ngakho. Ngimene iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umeya wedolobho lakoBulawayo uCouncillor Solomon Mgoni uthi umnyaka lo oka-2019 esiwugqiba kusasa ubulukhuni kakhulu kuzakhamizi kanye lekuqhubeni inhlelo zaleli dolobho ezibalisa ezamanzi, ezamabhizimusi lokunye ngenxa yomnotho welizwe oqhubeka usehla. UCouncillor Mgoni uthi iningi lezakhamizi liyehluleka ukubhadala indleko zalo kukhansili ngoba liswela imali kanye lemisebenzi.
Umnyaka lo ka-2019 ukumnyaka onzima kakhulu kwezamabhizinisi, ngoba ikhansili ngumsebenzi wamabhizinisi. So sibe lokutshintshwa kwemali, sacina sisebenzisa imali yakuleli. So khonokho kusiphazamise kakhulu inhlelo zethu, singathi budget, ukuthi besihlele ukuthi sisebenzisa imali kwamanye amazwe. Kulokho kusiphazamise kakhulu, sibone intengo yamafutha edizili ekhwela ngezingi ngezingi, kukathi sesibhajetele umnyaka wonke ukuthi sisasebenzisa inani lamafutha angani. So lokho kusiphazamise kakhulu enhlelweni zokulungiswa komgwaqo, kusiphambanise kakhulu enhlelweni zokuhlanjwa kwamanzi, kusiphambanise kakhulu enhlelweni zokuthwalwa kwezibi. Singathi ngakhangela yonke nje isezidilivari, into yamafutha isiphambanise kakhulu. Wasuka kwaba yukuthi ngokuswelakala kwenhlanhla izulu langabi khona, kwaba le drought okusho ukuthi amadamu ethu abe namanzi amalutshwane esikhangela umnyaka lo ka-2019. Osibone sesireshiye namanzi ukuthi abantu sisebenzisela amanzi angaka, sesivala siqale kubo-June sivala ama-48 hours, safika ngo-September sesivala 96 hours. Zingathi ngamalanga amane abantu bengela manzi. So zingathi umnyaka onzima kakhulu umasipala wakoBulawayo.
Kungabe kuza kuba lobubelo yini ngomnyaka ozayo?
Isikhangelo ukuthi uhulumende uyathembisa ukuthi ezomnotho zizaguquka, kuzaba ngcono emnyakeni olandelayo. Nakhonokho sikhangele njalo ukuthi abantu sebekwamukele ukuthi imali yakuleli yokusebenza. Kodwa-ke yilo suku lokuthi kule zimpahla zokusebenzisa esizithenga ngemali yakwamanye amazwe, kuba ndawendawo ilo limithi kuphehlwa kwamanzi ithengwa ngemali yakwele Melika, sithenga kubo-China ngamanye amazwe enzalo. Kodwa-ke sithembele kona ukuthi kume ngenxa yesithi umnyaka olandelayo kwezomnotho zizabe zingandisigoqomile. Isikhangela ukuthi lathi nginethemba, asilahlanga themba, sikhangela ukuthi kuzoba ngcono.
Lo nguCouncillor Solomon Mgoni, umeya wedolobho lakoBulawayo, sixoxela ekhona le koBulawayo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-short wave 6175, laku-7255
ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ngesikhathi iningi lilinde ukwamukela umnyaka omutsha ka-2020, abanye abeZimbabwe kwele Botswana bathi akuthembisi kangako ukuthi umnyaka omutsha uzabalethela inguquko ikakhulu bekhangele isimo ekhaya. Intathe izindaba eStudio 7 noMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngugcweleyo waseCameroon kwele Botswana.
Umnyaka ka-2019 ube ngumnyaka olukhuni kunengwele Zimbabwe ngenxa yesimo esingamanga kuhle kwezomnotho lazombusazwe. Abanye baqhubeke bengena kwele Botswana besiyadinga ongabaphilisa, iningi lingena okungekho emthethweni. Ngesikhathi umhlaba jikelele usulunguze umnyaka omutsha ka-2020, abanye kwele Botswana abafana lomnumzana Theophilus Moyo bathi isifiso sabo ikubona amathuba emsebenzi evuleka ekhaya noma nje besazi ukuthi lokhu akuthembisi.
Njengoba libona sakhula sifuna lathi ukudevelopa siyakhe imizi kodwa isimo ekhaya asisivumeli kunenge ukusincindezelayo abanye ba overseas kodwa lathi siyafunthelethi ilizwe lalo lithuthuke sibe able lathi ukuzimela depende kwelethi ilizwe sithole imisebenzi eminingi ama-opportunities.
Unkosikazi Sithembile Khumalo uthi njengabazali kubazwisa ubuhlungu ukuthi sekumele bakhulise imuli ezingaphandle kwelizwe abantu babo begcwele amazwe wonke.
U-2019 ubungumnyaka onzima kakhulu ebantwini. Ikakhulu sikhangela ukuthi engxenye 2020 engaba ngcono. Abantu bethu kunje baphandle kwamazwe bagcwele indawo zonke eBotswana kubo South Africa. Sikhangela ukuthi maybe u-2020 engaba ngcono kwenza ukuthi le msebenzi itholakale. Lezulu lakho liphindela compounder ubunzima osihlangane labo.
Umnumzana Isaiah Ndlovu uthi akubone eBotswana umnyaka 2019 kuyadanisa lapho inengi leZimbabwe liphila emsetshenzanyana lichona lifole ezitalateni.
Kuyadanisa kakhulu njengathi abantu abadala ufika esigabeni sokubona abantu bedubeka kangaka kuleli lizwe. Izolo ngithe ngihamba nje ngabona abantu bakithi bephakamisa izandla bedinga imisebenzi. Ukuthi ilizwe lakithi ngabe liyalunga abantu bayenzelwe izinto abazifisayo.
Umnumzana Mthabisi Dube uthi umnyaka ka-2019 uqhubeke ngendubo ezihluphayo kakhulu abadinga umsebenzi kule Botswana ikakhulu udaba lokuthola amaphepha omsebenzi.
Kunzima ukuba selizweni elingasilo lakho, indaba yokuthola amaphepha iyahlupha kakhulu, njalo nxa ungasatholanga amaphepha kuba nzima ukuthi uthole umsebenzi lawo ongakuphi imali engathi ingakuphilisa, iphilisele imuli yakho. Ngikhayelela ukuthi ngo-2020 ngakuyavuleka, uNkulunkulu angenzele kahle, ngithola amaphepha nami ngithola umsebenzi wami omuhle ukuthi ngikhone ukuthi ngigcine imuli yami.
Indubo ezifana lokuxotshaniswa ngamapholisa ngesizathu sokuhlala kwemfanelo yokuhlala eBotswana, ungatholi imisebenzi ngokunye okube kubhekane labeZimbabwe kwele Botswana ngomnyaka ka-2019. Iningi labantu liveze ukulahlekelwa lithemba lokuthi isimo esikhona kwele Botswana la kweZimbabwe sizafa saguquka eminyakeni omutsha ka-2020 esungena kuyona le iviki. NguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Go-Live Talk namhlanje silipha ithuba lina abalaleli bethu ukuthi litsho elikukhangelele ngomnyaka ka-2020 esiwusungula ngolwesithathu. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Singakayi esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukulimele abantu abalichumi lanhlanu 15 abakade bephakathi kwemota enkulu ephoselwe ibhomba izolo ngabanakanelwa ukuba ngamalwecatsha. Kwele Guinea-Bissau, umsebenzi wokubala impumela yokhetho lokudinga umongameli obeluphindwa olweRunoff lubikwa luqhubeke kuhle namhlanje. Abantu ababili babikwa betshonile walimala kakubi owesithathu ngemva kokuba omunye owesilisa evuke ubhova wadubula enkonzweni eduze leFort Worth eTexas khonapha eMelika izolo. Omunye wabatshonileyo ngumaqala ukudubula ofice ngamapholisa esevele esebulewe ngamanye amakholwa aze enkonzweni ehlomile. Kwezempilakahle, ukutshisa kwelanga okudlulise amalawulo kubikwa kulakho ukubangela imikhuhlane ehlukeneyo efana lokusilela kwamanzi emzimbeni, imikhuhlane yejwabu enjengemvukuzane, ukuqaleka okubizwa ngokuthi yi-heart stroke leminye eminenginengi. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Abezempilakahle baxwayisa uzulu ukuthi ahlale ezivikele emkhuhlaneni engabangelwa yikutshisa okukhona kulezi nsuku eZimbabwe. Lezulu lingani kuhle ngenxa yodubo lokuguquka kwemkhathi emhlabeni jikelele. Dokotela Mthabisi Bebe uchaza ukuba ukutshisa kwelanga kuhlasela ijwabu labantu ikakhulu abamhlophe kanye labamnyama abasilela ukwenza ukuthi ijwabu libe lombala imelanin abaphila le-albinism.
So because izinto eziningi especially ku skin kumbe ijwabu lethu ungatshiswa lilanga kakhulu sometimes uyakwanisa ukufa ngenxa ye condition okuthiwa i-heat. Ilanga lona ngokwalo li-affecta iskin sethu kakhulu. Abantwini abale skin esikhanyayo, fair skin people, lama albino, imelanin yabo intshwane kakhulu. So i-heat liyana, ukutshisa kwelanga lokuyana kuyaba-affecta kakhulu especially isikini sabo, ijwabu labo.
Uyaqhubeka njalo uBebe ethi ilanga lilakho ukudala umkhuhlane wemvukuzane.
So ungatshiswa uba lama condition, pre-cancerous conditions. Kusho ukuthi umkhuhlane ongakwanisa ukugcina usukhoza imvukuzane kumbe i-cancer. Then ilanga lona liyakwanisa ukukhoza i-cancer especially abantu bale albinism. Lamakhiyo kuyakwanisa ukuba yi-melanoma, lamaye amakhensa amaninginingi nje. Thina singagcina njani ukuthi singatshiswa lilanga? Kulama-sunscreen lotions abangasebenzisa, uhlale emthunzini sonke isikhathi, njalo ugqoke ingwani nxa kutshisa. Abanye bathi uyakwanisa ukugqoka even izigqoko ezikhava umzimba wakho wonke.
Umongikazi sibone okuhle Nyirenda uthi omunye umkhuhlane obangelwa yikutshisa yikuqaleka okubizwa ngokuthi yi-heat stroke. Uthi lokhu kuvikeleka ngokunatha amanzi kanye lokugqoka ingwane ezivalela ilanga.
Ama-diseases esilawo ayenziwa yikutshisa, i-heat stroke nxa ungahamba elangeni, obviously i-skin siya-reacta to ilanga. I-heat stroke yenziwa yikuthi umuntu uyabe sengasela manzi emzimbeni enziwe kutsho ukuthi i-blood pressure yomuntu iyayehla nxa amanzi egazini esemalutshwane. Umuntu angabale heat stroke kumbe afeyinte kumele ahanjiswe emthunzini, elaliswe phansi, iinyawo zakhe ziqhezwe phezu kwesitulo kumbe umuntu aguqe phansi azifake phezu kwamadolo akhe ukuthi igazi liyekhanda. Yikho ukuthi umuntu avuke nxa silamanzi aqanda siwafake entanyeni, i-temperature ibisehliswa mbijana mbini.
Unkosikazi Samantha Zulu isakhamuzi sakoBulawayo uchasisa ngeminye imikhuhlane edalwa yikutshisa kwelanga okudlulisileyo enjengokusilela kwamanzi emzimbeni.
Ukutshisa kwelanga kudala imikhuhlane eminingi kuZulu. Kulezi nsuku abantu batshaywa ngamakhanda angapheliyo, so kufanele sihlale sinatha amanzi amaningi ngoba sisengozini yokubanjwa yi-dehydration. Abanye ngababulawa yinyongo behlanza kokuphela ngenxa yelanga leli elitshisa kakhulu. Abantwana kulezi nsuku baphuma umhungula ngenxa yelanga leli, ngapha lamanzi awatholakali koBulawayo. Lokhu kusifaka engozini enkulu njengezakhamuzi.
Unkosikazi Nobuhle Nkomo olikhosikazi elilengane esamunyayo uchaza ukuba ukushisa kwelanga kuhlasele njani ijwabu lomntana wakhe.
Ukushisa kwelanga kule mkhuhlane ebakhona ehlasela abantwana, mina ngubone wami umntwana ngikhuluma nje. Umntana nami ule 3 months khathesi njalo lomzimba omkhulu, lokhu kwenza intamo yakhe ibe lamavingqovingqo. Umntwana sele heat rash engapheli, yosengizame konke. Lapha especially entanyeni usengani uyaxathuka, vele emhamise clinic bangitshela ukuthi lilanga. Bangikhuthaza ukuthi imgqoyise impahla ezilula njalo ngimunyise kakhulu ukuze angabi dehydrated, ngoba besithi khathe santika kanathi amanzi. So ngimunyise kakhulu. Isikhathi eziningi ngiyathola umntwana ngapha esekhala ezama ukuzwe naye nge-heat rash le.
Uhlangothi lukahulumende olucubungula ngezomkhathi olwe-Meteorological Services Department soluvele lwazisa uZulu ukuthi ilizwe leZimbabwe lizahlaselwa yokutshisa okwedlulisileyo lonyaka, leZulu lalo lingasoze line kuhle. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo namuhla, intatheli zindaba yethu Joseph Njanji usethulela indaba ebezisegudwini ngomnyaka ka-2019 kwinhlangothi ezehlukeneyo ezigoqela inguqu, ibhola lokuqaga, imincintiswano yezwekazi le-Afrika leminye.
Umdlalo webhola lokuqaga i-netball ngumdlalo odlalwa kakhulu elizweni laseZimbabwe, ikakhulu yezikolo, kodwa bekungasiwo mdlalo olandelwa ngabaningi nxa kuqathaniswa nemidlalo efana lowenguqu kumbe wekhilikithi. Lonyaka lomdlalo ubesematheni wabalandela ezemidlalo kweleZimbabwe ngemva kokuphatheka kweqembu labesifazane kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqhutshelwe elizweni lase-England ngenyanga kaNtulikazi. Bekungokwakuqala kumbali yelizwe leZimbabwe ukuba iqembu leli elaziwa kakhulu ngegama elithi Gems lifinyelele ukuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba, kodwa indlela lidlale ngayo imangalise abaningi njengoba liphutshelise endaweni yethoba minembili phakathi kwamaqembu alitshumi lesithupha. Indlela leli qembu eliqhube ngayo kumidlalo yezwe zomhlaba idale ukuba libe yintandokazi yabaningi abalandela ezemidlalo emhlabeni jikelele, kodwa okusuke kwadanisa yikuba lithwale nzima ukuba lithole isibongo lisasekhona lekwelengilandi lalapho seliphenduke ekhaya. Intatheli zindaba esebenzela edolobheni lakobulawayo uSharon Sibindi uthi kumele kube lenguquko kundlela amaqembu abesifazane amela ilizwe kwezemidlalo aphathwa ngayo.
Siyazigqaja sibili kakhulu ngokwenziwe ngama-Gems, but indlela abaphathwe ngayo hayi ayikho mnandi. Lokho abakwenzayo kuyimbali elizweni lethu and into enjalo ayikaziyenzakale. But ma ngithi ngiyahlolisisa kahle sebephendukiwe, indlela abaphatha ngayo hayi cha ayikho mnandi. So nganithiwa baphathwa njengo-every Jack and Jill, bona bathuthukise ilizwe lethu.
Elinye njalo iqembu eliphakamise ilizwe leZimbabwe liqembu labesilisa elimelela ilizwe emdlalweni we-rugby odlalwa ngabadlali abalitshumi lanhlanu, lona elinqobe kumncintiswano we-Victoria Cup ngenyanga kaMpandula. Lo mncintiswano ovuselelwe lonyaka ngemva kokuba kube le minyaka eyisikhombisa ungadlalwa, njalo iqembu leZimbabwe linqobe kwimidlalo emihlanu phakathi kweyisithupha edlalwe lonyaka. Entatheli zindaba ezemidlalo uNeshi Mgogoyarira uthi kuzamele ababona ngokuqhutshwa komdlalo we-rugby elizweni bathuthukise imidlalo yabasakhulayo ukuze ilizwe leZimbabwe lizithole lalo selincintisa kumncintiswano efana lezizwe zomhlaba.
Senelise ukudla even iqembu leKenya eliba yiqembu elanazani liyasehlula, so kutshengisela ukuthi iqembu leZimbabwe rugby liyaphumelela. Kodwa ngokubona kwami singabe lokho siqhubekela phambili sidlala i-rugby ezikolo, singenelisa ukuthi siyenze ngcono lathi si-qualify World Cup.
Amanye amazwe aphatheke kumncintiswano we-Victoria Cup ngabalisa ele-Kenya, ele-Uganda kanye lele-Zambia. Emdlalweni wenguqu iqembu labesilisa elimela ilizwe lenelise ukuyadlala kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa we-Africa Cup of Nations oqhutshelwe elizweni lase-Egypt. Bekungokwesine ukuba iqembu leZimbabwe liphatheke kumncintiswano we-AFCON, kodwa ingxabano ebekhona phakathi kwabadlali lenkokheli zomdlalo wenguqu elizweni phezu kwerholo idale ukuba leli qembu liphutshe imidlalo yezibaya lisemsileni kwisibaya sikagroup A lahle laphenduka ekhaya. Kumidlalo ye-Premier Soccer League iqembu le-FC Platinum liphakamise isicoco seligi okwesithathu eminyakeni emithathu ilandelana, okutsho ukuba lizaqhubekela phambili limela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano we-Total CAF Champions League. Iqembu leli lifinyelele kusigaba sezibaya kulo mncintiswano, kodwa liqhuba nzima kwisibaya sikagroup B njengoba selinqotshwe kane kumidlalo emine. Iqembu le-Highlanders yilo eliphakamise inkezo ye-Chibuku Super Cup ngemva kokunqoba elenkezo Platinum Stars okutsho ukuba yilo elithole ilungelo lokumela ilizwe kumncintiswano weCAF Confederation Cup kodwa ukacaci ukuba lizaphatheka yini kulo mncintiswano. Isiphathamandla seqembu leHighlanders uNhlanhla Dube uthi ukuphakamisa inkezo yeChibuku ukutsho ukuba leli qembu lisendleleni eqondileyo eyokuba libuyele futhi njalo libe izintshantshu emdlalweni wenguquko kweleZimbabwe.
Kutsho ukuthi lokhu sokutshengisa ukuthi sokufike ezingeni lokuthi sesiqalisa ukuthi sihlahle sasihlangelayo sisiphe isithelo esidlekayo. Lo nyaka besikhangelele ukuthi singene ku-final eyodwa yenkomitsho enkulu njengeChibuku. Kuhle, kumnandi, kuyancomeka ukuthi singene sayinqoba. Sibonga kakhulu abalandeli beqembu. Ungalandela iPSL ama-number akhona. Uzananzelela ukuthi iHighlander yiyo elabantu abalandela iqembu labo ngokungena ikakhulukazi enkundleni lapho edlalela khona.
Umdlali weqembu leCapes United uJoel Ngozo nguye okhethe ukuba nguye odlale ukwedlula abanye bonke lonyaka. Ilizwe leZimbabwe ngomnyaka 2019 limiswe ukuphatheka kunhlelo ze-International Cricket Council ngemva kokuba inhlanganiso ye-Sports and Recreation Commission ixotshe inkokheli zeZimbabwe Cricket izethisa umlando ongaqhubi ngemfanelo ukhetho. Inhlanganiso ye-ICC ibisele ilizwe leZimbabwe ukuba lilunga layo ngenyanga kaMfumfu ngemva kokuba i-SRC ibisele inkokheli ibixotshiwe njalo lokhu kutsho ukuba selilalo ilungelo lokuphatheka komncintiswano eqoqoyileyo nhlanganiso. Ilizwe leZimbabwe ngomnyaka ka-2019 lithumele abadlali abangamashumi ayisithupha lesikhombisa kumidlalo ye-African Games eqhutshelwe elizweni laseMorocco njalo labo badlali baphenduke bephethe imendulo ezine. Lezo mendulo ngezibalisa yombala wesiliva eyodwa kanye lezintathu ezombala we-2C. Bekungokokuqala ukuba ilizwe leZimbabwe liphutshe elingenelisanga ukuthola imendulo yegolide kulimidlalo selakho laqala ukuphatheka kuyo ngomnyaka ka-1987. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Umculo wesintu lapho ukhwegula Thotha Buthethe. Silethemba likholisile liuzwa ukuphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 wona ungoyisikhalanga. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umeya wedolobho lakoBulawayo uthi umnyaka lo ka-2019 esiwugqiba kusasa ubulukhoni kakhulu kuzakhamizi ngenxa yokwehla kwesisindo somnotho welizwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.